Lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe Exemption Permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo. Kodwa-ke lo mthetho wokuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziwe phela ngakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende, kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshelwe ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expayile, kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expayile. Kanti njalo ababalisi kabakabi leqiniso ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe i-South African Educators izohlala, abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo, kasikabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba. Kanti njalo futhi abasebenza ukutshayela izimota umnyango wezokuhamba, i-Department of Transport kayivumi ukurenewa ama-license, kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze. So-ke yikho-ke igazethi lefakiweyo kayikayehli kuhle kungatsha zikahulumeni, kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke ingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemsebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visa zumba ama-permit akhona.
Ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi? AbeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni-ke singabona iningi libuyela ekhaya?
Sicabanga ukuthi nxa uhulumende we-South Africa engazange ayehlise lokho esingawubiza ngolwasemzini sithi ngama-requirements, abantu abaningi kabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa. Lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhla ka-1 January 2023 bengekho emthethweni e-South Africa. Yilo uhlupho esilalo. Sicabanga ukuthi nxa i-government e-South Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit, kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit. Kodwa-ke nxa engazange ayehlise wabelokho esithena ufunithingi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona, nxa umuntu efuna uku-aplayela i-permit abonise ukuthi ufundile, ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi, kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi.